Into eyakuqala mfowethu ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumeni. Angithi bengayithembi ngoba basihla ilokhuzweni esingathi ulwazi COVID-19 i-coronavirus. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe lo mkhuhlane onalo. So into eyakuqala ukuthi bengathembi. Into emele ibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So into yokuthi abantu kumele balimuke, bazi, bananzelele impilo. Into esuke abakhona lapha kobulwayo besile International Women's Commemoration. Leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo, abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye beyabathingisiwa i-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebesilawo elizweni thizelele. Wonke lawo vele asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Nelson Chamisa uke wethula amazwi okubana sekulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo. Kwasekusiba le mbiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igcikwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathi nonalo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi uyabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhodi. So into evele yabakhona. So into enjengumongameli uChamisa into enceda ilizwe utshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona lapha eZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe, kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa, uhulumende use wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba naye obelo mkhuhlane osengimuyi okwakadesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni. Lapha kade belokhu bekhuluma ukuthi Wilkins. Akulalutho mfowethu, akulalutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus?
Yeah, akhona ama-workshop azayethulwa ngubaba Henry Masorora ongu-New Secretary wethu obona ngeze-health. Ama-workshop la azayethulwa ngibona susela umgqibelo onalisayo.